abantu babuye ngobunenye bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangira emzini wakhe uManikwa eBuhera baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo wathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa kwasekusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli uMnumzana Raila Odinga waseKenya bese kusiza lekulezethekeli ezivele eSouth Africa wathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia bonke bebevumelana besithi uMuyi uTsvangira ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi iZimbabwe kuphela hathi ibandla lakhe kuphela kodwa izwekazi lonke eleAfrika.
Kuyini okunye okwenzakeleyo? Sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu.
Yesibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini kwakhona omunye wabasekeli baleli bandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthayiwe ngabasakhulayo usile ngokubalekela komunye umuzi lapho acatshe khona kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisele ukuthi ngabe kuthiwa ubeseduzele bezambulala lokumbulala ngoba bethwele abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ukuthi bazemmela ayezivalisa u-Opa Mkhinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa kulapho ke uZulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisi le washo waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona kodwa akasanelisanga ukuyafika emzini kaTsvangira ukuthi ayeligqoba uphelo lendleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School okuba yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwakuqala uKhuphe Tshaywa yincane khumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu benitshaya.
Unkosikazi kaMuyi ke u-Elizabeth ubekhona yini?
Unkosikazi kaMuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kukaTshamisa nguyo omtshile ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze kwathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uZulu abona ingani ingeyokududuza unkosikazi Tsvangira leyana elodumo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke ngenkulumo zonke kade zisethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumfelokazi ubufelwe nguyolahlekelweyo umkhokheli we-ZCTU singakhumbula kuhle i-ZCTU kulapho yiyo eyazala i-MDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane loZulu obebuthene kulo mkhosi wahle wathi bhadla wathi uMuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezanu PF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi ziphathe amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko wokuthi bafuna baxolise abezanu PF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kuMuli yakoTsvangira baxolise ngezenzo zabo abazenza uZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside.